VOA Ndebele. Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 25 zibandlela 2018 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabele ukuthi bezoinvesta. Ngibona ngani bazavuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni we-World Economic Forum ngokuhlangana losowabo wase-Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvukile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenza kahle. Kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala ndima bani.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentatheli izindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokheli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esisakazweni weStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakule Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni we-World Economic Forum ukuthi eleZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi ese-49% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lo mkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Afrika ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngingazi baba Nkomo ukuthi khonokho kuyikona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe, iproblem yayikhona kwakungumgabe. Njalo iproblem ababelayo ngumthetho onalo indigenization. Umnangagwa asesithi wona hayi uzasalela ama-diamonds le-mining. Nxa kuyukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakube enqabele ukuthi bezoinvesta, ngibona ngani bazabuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle. Bona kwabo kuphela interest yabo iwezomnotho. lingabavumele zomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugula undi kunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani eZimbabwe abala problem kodwa lingaqalisa ukuthi lithatha umnotho libenqabele ukuthatha umnotho sebesiyayiproblem sebesiyagada phezu kwentaba so iyiproblem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela ngabantu ngike wabethemba lapo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho.
Alubana ulakho ukubacebisa aba kwamanye amazwe ubungabacebisa uthini?
Engingakutsho Nkomo yilokho angifuni ukuthi kuthiwe uMagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-invest eZimbabwe hatshi ayisikho lokho. Engikutsho nanku Nkomo mina nesifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho lalo ukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso nami yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu nami enziwe ngendlela ehlonipha uZulu jikelele ngabe ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokho okuyikhona lokusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kusizolo okunjengakhona lokho okwenzakala kathesi ukuthi amasosha abhize enkayi ebesabisela abantu bebeyadinga izinto ukuthi abantu bevokele izandla nxa konke okuyizinto khonokho kungaphuma Nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumelo yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo ngumjuro owinileyo kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresident hayi mbona ngani lokho kuyabe kungasadingakali ine indlela ekhokhela ekhethweni ibe indlela eqondileyo ebalulekileyo enhle.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane.
Izizalwane zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho ukhetho njalo wachiya abantu belolaka ngokubalekela kwakhe kuphendula udaba lombhuqazwe wegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
ESeDavos umongameli Mnangagwa ube lengxoxo lentatheli izindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho ezokhetho kanye lodaba lombhuqazwe wegugurawundi. Izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela umongameli Mnangagwa ucathe ngomunwe ekuphendulweni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe.
Sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo wegugrawundi uyawuvika. Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho sifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala ndima bani.
Umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eBulilima West uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe wegugurawundi.
Akumangalisi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe wegugurawundi.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye this constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthi umongameli uchamande ngodaba lombhuqazwe.
Ekhuluma ngegugurawundi ubaba Mnangagwa khona ngale ngaseDavos hayi kachachanga kakhulu igugurawundi ubekhanya sibili exhamalaza in most of his responses okutshengisela ukuthi he was trying to strike ibalance between lokho akwaziyo lalokho ade efuna ukuthi akukhulume.
umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi uMnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akala sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba elakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga uMnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi ungumnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophatheke kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe nomanje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum, le ndlela achaze ngayo udaba lweGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezalwane zeMatabeleland ukuthi-ke okaMnangagwa uvika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili le athi uyisayinile. Okukhona ukuthi uMnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitsho yena kunguye owayekhokhela lokhu kutshengisela-ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kweleSwitzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni womhlaba oweWorld Economic Forum lapho abanenyi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuthiye inengi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebeleni leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazo weGugurahundi, kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecatsha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenze lenhlanganiso ye-ProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yi-Virgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kubika uBatabile Masuku.
Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele lemuli zabo. Uhlelo lweProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso yeProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu beProWeb abaseHarare bananzela ukuthi koBulawayo omama bakoBulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibusiness ziranwa njani. Basebuya lapho ukuthi bezoncedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinisi abo ebelobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenzayo ngamabhizinisi abo bekubhale phansi bebekwazi ukuthi ibhizinisi iyodwa iphe personal life iyodwa. Bekwana sithi ngabe thengisa befaka imali eceleni engahlangani lemali endlini. Befaka ama systems abo wonke in place. Bekwana sithi bebhadala ama taxes ngoba kuqhakathele ukuthi ngam the running business ebhadala ama taxes. Abantu bezimra babuye lawo benxusiwe ngabantu beprohib ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini, ukubhadala i-tax kuyini.
Omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu. Ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa. Yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan.
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lweProweb leVirgin Unite, uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa ama-business abo. Mina ngaqalisa leProweb ngingomunye wabafundayo kodwa basebe ngicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama. Ngangibancedisa ikakhulu ukubhala ama-business plans.
Abohlangothi lukahulumende olwe small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omutsha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho. Bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele. Omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa.
Ngaqalisa iDinga Indawo Gardens ngisenza i-horticulture le events the place kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela i-training le mentorship kwakungekho ngakho ke ngayinvesta a lot of money imali liyana yayeganyeni kodwa anzange ngidele i-partner yami ya give up lami kwasekungani sengive up ngoba kwasekunzima.
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama kuhlelo olukhangele labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika wethesa abe Palestine ilizwe labe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana lo Pence njengoba uTrump esekele ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo.
Uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalo becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab ngeviki edluleyo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha okuphathelane lengqondo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa uNtulikazi engakafiki. UMnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esematasatasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli weMDCT umnumzana Mugentswangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa okuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Cassius James Simana Mpofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla leMDC leMDC Alliance siphansi sokuZulu sobe sizama ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto lokuthi sibathembisani njenge-alliance sukubandla le-MDC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa, uPresident uMnangagwa, nxa yena esesithi ukhetho kafuze libe khona ngoJulayi, isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi atshintshe isisekelo sombuso abesifaka leli langa yena lifunayo.
Mnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani? Ubona unganamalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe ikakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluza ababhekane nalo, ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenze ndawonye. Leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili, kodwa kuba kune-discord ekhona phakathi kwamabandla aphikisayo. So kuningi bona njengamabandla aphikisayo kusafana ukuthi bakwenze. Isikhathi siphelile, akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kugida abantu ukuthi kathi manje njengoba besesithembe ukuthi ma i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na, ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edividene ngamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzekalayo okungahambi kuhle, njengakuzani lakho kuyafana kulokuxabana okunye okufihlwayo, ukufihlwa kwenzakala ekusuku emini kuthiwe siyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lona ngwalo hhayi alutshengisi sifile ukuthi kulokulamaesensi abuyayo njalo aqatheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Ngikodelele elikhulunywa ngobaba uMpofu ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemisebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu iscoop. So nanxa singena kuZulu asikaze sibone intatheli indaba zisilandela njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo zindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funa bali. So yilo dubo olukhona kanti sikhona. Yebo, naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekile ngeyokuthi ubaba uTswangirai wangena iZimbabwe yonke ebuza uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo olubuyayo. Abantu bathi kumele sibambane, bathi kulezinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ukusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hhayibo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu, thina esikufunayo yikuthi libambane. Uma lingabambananga, kakulancedile ukuthi sivote ngoba kunanto ezaphuma. Ngoba baba Mpofu ngakhangela khathesi nxa kule moto ethengiswayo e-$100, mina nge-$99, wena ule dola. singayekile ukuhlanganisa i-99 le-dollar leyana imota leyana kasiyithengi. Lawo we-99 asoze nganelise ukuyithenga, lawo we-dollar awusoze wanelise ukuyithenga. So sokuqade kuqakathe ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigethwe nguZulu. Njalo iy'nkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Mnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phosela kwakho lokugcina.
Hayi, mina ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla aphisa, sicela bakithi libambane likhulume ngezwe elilodwa, kungabi khona olwela amandla, lilwele abantu, lakhethwa ngabantu, liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba lapha namangekho lapha kuthithi kwakungcono kufa ibandla. Kumele kumele lilwele abantu abalikhethayo makhumalo. Salicela kusukisela kupresident kuthangirayo kusabncube bonke labo othokozane okhuphi labo Abednego sebenza ndawonye likhulise ibandla, abantu bathola bakufunayo, abantu bafuna inkululeko, abayazi inkululeko abantu bezimbabwe.
Alo ke umnumzana Cassius Jesus Manampofu, ingcwethe ecubungula izombusazo beqoxa ndawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan kanye lokukhela ilizwe leIsrael. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le lomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu lenkosi yeJordan uKing Abdullah. Uthe kule nguquko emangalisayo endaweni yeMiddle East lapho izida esezikhumisana khona umlota, njalo ezinye sezisebenza ndawonye, kuthi ke abantwana baka-Isaac lo-Ishmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okuningi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucatsha adlalela eMiddle East. Ubatshele ukuthi amalucatsha abulala amaJuda, amaKristu kanye nalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucatsha awe-ISIS. Omanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abatholiswe nzima ngamalucatsha eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Brenda Fasi umuye qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni we-World Economic Forum lamuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethu le ekwele Switzerland.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.